Isikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 18 kumbimbitho 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kulo ibandla le-TRIPC othi utshiselwe indlu ebhikita izolo njalo uthi ucabangela ukuba isehlakalo lesi silokwenza lezombusazwe. IMDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ithi iza kwethesa umnumzana Elias Mutsuri labanye bakhe amanye njalo amacala amatsha ngemva kokuba iHigh Court inqume izolo ukuthi abantu laba baxotshwa kuleli bandla ngaphandle komthetho. UZulu weGwanda ukhuza umhlola phezu kowesilisa obikwa egongode umkakhe wambulala wasemngcwaba eyedwa ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulelunga lebandla le-TRIPC elithi litshiselwe indlu yalo esigabeni sebhikita East ku-Ward 15 emaswingo izolo lapho elithi lizancedisa khona lidinga ukuba ngukhansila walindawo. Umnumzana Edmore Chikomba utshele iStudio 7 ukuthi ucabangela ukuba benze lokhu yizitha zakhe kwezombusazwe njengoba encintisa kukhetho. Uthi kungenzeka kube ngabamanye amabandla kumbe abebandla lakhe. UChikomba uthi ulahlekelwe impahla enengi kakhulu. Uthe njalo utshele ipolisa lesigaba kuphela, kodwa wathi enkambeni yamapolisa uzahamba ngomvulo. Ivandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selimelele ukwethesa abahlanu ababuyiselwe ekubeni ngamalunga alo inkantolo ye-High Court izolo amacala amatsha azabangela ukuthi libaxotshe njalo. Inkantolo inqume ukuthi leli bandla lephula umthetho ngokuxosha umnumzana Elias Mutsuri, uNorest Marara, Gift Konjana, uDan Moyo kanye lomnumzana Edward Kakora. Kodwa isikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube uthi abahlanu laba akumelanga bajabule ngoba kabasela sabelo kubandla lakhe.
Sisibonile isinqumo senkantolo ephezulu njengebandla le-MDC. Sisasihlolisisa njalo kumele sisethule kuzingatsha zethu eziyizo ezaphuma naleso sinqumo. Kuyilapho engingaphawula khona ukuthi isimo sebandla singaphi. Kodwa nje engikwaziyo yikuthi isizathu esokuthi bahambisa ibandla enkantolo bengakaqedi konke okwakumele bekwenzile ngaphakathi kwebandla esingathi ngama-internal processes ngeyinye yezizathu ezazenze ukuthi baxotshwe. Ngezinye indlela kunengi abakwetheswayo okwenza ukuthi ibandla ligcine lisithi kukho konke lokhu abakwethesayo bona abasafunanga ukuthi bahlale baxoxisane lebandla kuzwakala ukuthi lokhu abakwetheswayo kungaba kuliqiniso kumbe kungaba kuyinto engeke emthethweni. Ngakho noma bengaphenduka ibandla lisazoqhubeka phambili libahlalise phansi phezu kwensolo thizeni eziningi abazetheswayo ngokuma kwazo ngendlela into esesihambe ngayo angibaboni bephumelela ukuthi baphinde babe ngamalunga ebandla le-MDC ngoba ngomuva kokuhambisa kwabo ibandla e-court baphinde benza okunye ngaphezulu okuyikwephula amalungelo abo kumbe ngengathi ama responsibilities abo lokho obakhangelelwe ukuthi bakwenze njengamalunga ebandla. Ibandla liyaqhubeka phambili ke silungiselela ngokhetho, iorganizing yethu iyabhoda indawana zonke zelizwe ibeka ama teams amaqembu azakhangelisisa ikakhulu ngokukhethwa kwama candidates azasimela kuma council la kuma parliament. So sithathela phezulu sibili lesisikhathi sesifikile sokuthi siya ekhethweni njengebandla sizilolonga ukwenzela ukuthi lati siqalise isikhathi sasekhona.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC. Sixoxe njalo lomunye owayexotshiwe kuleli bandla umnumzana Dan Moyo, yena othi bayathokoza ngesinqumo se-High Court. Uthi njalo umuntu olamacala omele axotshe kubandla nguMonzora.
Isinqumo senkantolo siyasamukela ngempela umnumzana Nkomo. Ngaseqinisweni kithi okubalulekileyo yikubana ibandla lethu le-MDC liqhubekele phambili lisenza umsebenzi elawudalelwayo sikela ngo-1999. Esikubonayo kusenziwa nguDouglas Monzora labanye bakhe abavumelana lo mbono wakhe, sibona abantu abazimisele ukubulala iparty yethu. Thina sithi iparty yethu ayisoze yafa ngoba iparty lingeyabantu, akusiyo party yomuntu. UDouglas eyi-1 akusiye umnikazi we-MDC. Njalo ikhothi intshengisile ukubana i-MDC libandla elile constitution, njalo konke okwenziwa i-MDC should be guided by i-constitution, not by izifiso zomuntu oyi-1.
Ibandla lenu Moyo lithi lanxa kungaze kuthiwe selibuyiselwe kulo njengokutsho kwenkantolo, lizaxoshwa njalo ngoba kulamanye amacala elawadalayo futhi phezu kwalawo elawaxotshelwayo.
Umuntu olamacala nguye uDouglas Monzora, ngoba amacala wakhe yiwo alethe ibandla lethu ele-MDC into disrepute. UMonzora yena into nje okwakumele ayenze ukuthi alandele i-constitution yomhlangano, a-organize i-congress according to indlela umhlangano wethu othi i-congress yenziwa ngakhona. Bekumele yena nje amake sure ukuthi ama-congress aqala kuma-lower structures, kuma-branch, kusiya kuma-wards, kuye kuma-district, bese kusiya kuma-provinces. Konke lokhu akazange akwenze uMonzora. Yena wasitshela ukuthi uzojampa aye phezulu abesekhetha abantu abangazange bavotelwe ngabantu, athi abesebabiza i-National Council, abesesithi kibo, okay, right now-ke selinganginominata mina ngibe ngupresident, njalo futhi akumelanga ngiphikiswe, and then bese after linganginominata then lani ngizolinika izikhundla. Konke lokho into nje engavumelekile ebandleni le-MDC. So masikhuluma ngomuntu olamacala la, umuntu olamacala nguye uMonzora.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDC Thika Monzora eMelika.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampala kuvendula.
Lamlela ndwandwe,
izakhamizi zenyandeni eGwanda North zisele zikhuza umhlola ngemva kokubotshwa komunye owesilisa esetheswa icala lokutshaya umkakhe wambulala wasemngcwaba eyedwa ebusuku. Umsolwa ubotshwe ngomvulo wamiswa emthethwandaba ngemva kokuhanjiswa emapholiseni izakhamizi ebesezisolela ukuthi kukhona okunukasantungwane ngoba zingasamboni umkakhe. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Omama baxoxela umsakazo we-Studio 7 bebehlengezela inyembezi lapho belandisa ngokuthi umsolwa Mnumzana Fredwell Moyo ebelesikhathi ehlukuluza umkakhe unkosikazi noMathemba Msipha. Ekupheleni kwenyanga edlulileyo mhla zingama-27 kuNhlolanja, umoya kubikwa ukuthi waxabana lo mkakhe bebangemali ngemva kokuthengisa amakhomane. Kuthe sekuntambama ngalelo langa Wathatha umkakhe wayalala khatshana lemizi ezintabeni lapho afika wamgongoda ngelitshe ekhanda wafa. Uthe sebona umkakhe sefile wasuka waqonda ekhaya lapho afika wadonsa inqola ngezandla walanda isidumbu somkakhe wasesiyasingcwaba emasimini phakathi kobusuku. Usiza watshela umakhelwane ukuthi umkakhe uhambise ihlobo kunina unkosikazi Nokuthula Sibanda oyisakhamuzi kavillage 1 enyandeni. Uthi umufi wamtshela ngelanga ezakufa uthi sefuna ukuthiya umendo.
Sasihambe sonke evumba ekuseni, so babehamba abantu ababexabana nezinto ezibonela amakhomane. So ngumama lanelokhu engitshele sithi mamdala lapha mina ngizagcina ngisifa lapha evillageni, sadila side yakhe yokuhamba kwakha kusiphathi kahle ngendlela lana umama ahambiwe.
Unkosikazi Rhoda Sibanda esinye njalo isakhamuzi kavillage 1 sithi basebuhlungwini ngalesi sika.
Ukuthi umuntu ubulala umuntu amfake emgodini eyedwa angikhwanisi sesesisaba le muntu ngithi nzimasho isizwe sobuhlungu kakhulu kakhulu kakhulu.
Unkosikazi Lavinia Dlamini uthi ufisa umthetho ujezise kabanzi lumsolwa njalo adilikele lijele ukuze behlale bekhululekile.
Sesisesaba lokuthi ngifunga uphuma lobuya enkunini lobuyanga asisaphatheki kahle ngenxa yesenzo senethu esenzakeleyo. Sibuhlungu kakhulu vele ngakho bamvalele sibili ngoba maye ngaphuma vele asingeke sithole ukuphila emakhaya sesesaba kakhulu vele angasahlaleki.
Umnumzana Dennis Ncube uthi ukuba mangalisile lokho kwenziwe ngumsolwa ngoba behlezi engumuntu ohlekayo.
UFedwele sihlangane kakhulu ematshwaleni bengeke umcabange ethi indoda elenhliziyo embikanga ube ngumuntu othanda ukuhleka nje hayi qoxe nje lihleka sizosimthatha silungumfundisi ngoba egqizile sibili engwesenza umprofit kodwa hayi ngalesi sehlakalo asenzileyo sinzima kakhulu yonke intanga yethu yethukile sethukile kakhulu vele simadolo nzima awukazi kwenzakala into enje esigabeni sakhe sisakhe lapho 1982 siyaqala ukuvelelwa into enje.
Usobhuka Village 1 umnumzana Harold Moyo uthi umsolwa ngumuntu olochuku.
Ochuku kade silubona kulomuntu elwenza lomntwana lube lubuhlungu okumangalisayo. Kube kusizwisa ubuhlungu sibili. Umntwana lo thubethengisa izinto. Athengisa lobe into ye 2 rand. Kuzamela eqhubela ubaba. Angathunywa ngubaba ejika uyengicelile kumele ahambe egijima lomama ngobuzime kade siwukhangele esigabeni ngoba siye samusa sibile emapholiseni etshaya umntwana wamgwaza izandla lezi wamgwaza.
Ukhansela wenyandeni umnumzana Adam Bebe uthi izakhamizi zithithibele kulandela lesi sehlakalo.
Sicela lo mthetho ukukhangele sifise kakhulu sibili. Lezi nhlanganiso nje zike zifike kuliwadi zibhobhathisa abantu sibili batshelwe sibili kwabantu ukuthi ukuphila kuhle nomunye umuntu kukwenza impilo yakhe ibenhle.
Umsolwa umiswe phambi komthethondaba egwana ngolwesithathu esetheswa icala lokubulala. Uzaphenduka njalo emthethwandaba ngemva kwamaviki amabili njalo uzathwaniswa esentolongweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisenyandeni ngu-Albert Ncube.
Isinqumo somthethwandaba womhlaba o-International Criminal Court esokuthi umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele abotshwe phezu kwamacala empi ayiqale kwele Ukraine sesiphehle imbono etshiyeneyo abanye besincoma kodwa abanye besichothoza. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Lokhu kuyinto entsha ekade ingajwayelekanga ukuthi amazwe amakhulu abaholi bamazwe amakhulu bayabizwa e-ICC ukuthi bazothonisiswa ngamacala abacatshangela ukuthi bangabe bewenzile. Sike sabona kakhulu ezimpini ezidlulileyo amazwe amakhulu esenza amacala amakhulu kumbe okubonakala kungamacala kodwa ke i-ICC ibone igegelela imbuya ichiya ulude. Ngakho ke nxa sebesiye oludeni kutsho ukuthi bazalulandelela lonke ulude ngendlela yakhona. Asikwazi ukuthi kuzaphumelela lokho abafuna ukukwenza kodwa kuyinto eqalayo nxa ukuthi balande amazwe amakhulu.
Njengoba iRussia ingayisilo lunga lenkantolo ye-ICC le ubona luqhutshwa njani udaba lokubotshwa kwakhe? Ubona kungaba le lizwe elingaba lesibindi yini limbophe alubana ethe wavakatsha?
Into eyinkinga iyona leyo enkulu kakhulu ukuthi leyo arrest warrant yakhona i-enforce kanjani. Ngathi njalo kukhona abanye babathi ku-symbolic ukuthi kube yinto ekhulunyiweyo kodwa engasoze ibe le practical, kumbe kube ukuthi kuyi-statement esithile sokuthi kakho ophezu komthetho, noma ukuthatha ngayiphi indlela kuzaba lukhulunyana ukuthi kube khona oza kwazi ukuthi athathe umongameli weRussia amuse eHague ICC. Kunje ngokuthi nje nxa ungathatha umongameli weMelika uthi wena sengimfune ICC.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusaswe. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula umhlangano wabesifazana obuxoxwe ngumanyano we-United Nations owe-Commission on the Status of Women oqhutshwa minyaka yonke ogqitshwe izolo eNew York wele Melika. Iziphathamandla zikahulumente weZimbabwe, inhlanganiso ezizimeleyo, amabandla aphikisayo labavela kwamanye amazwe bebethe gwaqa kulo mhlangano kusukela mhla ka-6 kuyona le inyanga. Kambe eleZimbabwe selikuliphi izinga ekuthuthukiseni abesifazane? Sixoxa nonkosikazi Ellen Churieteng olwela ilungelo loluntu okubandla le-CCC kodwa okhuluma ezimele ngalolu daba.
Siyabona ukuthi ilizwe leZimbabwe lifake izinqumo ezithize ezokuthuthukisa omama, sikhangela leconstitution ukuthi iyakhuluma ukuthi omama labo baba kumele bebe lamathuba afanayo ama 50-50, le gender policy lakho iyakukhuluma. Kodwa nje okusikhathazayo thina njengabomama ukuthi nxa sokuseya ku-implementation ayisikho okwenzakalayo khona lokho kusemthethweni okufakwe kusinqumo se-constitution kumbe ku-gender policy. Siyabona ukuthi khangelani khathesi inani labomama ephalamende lilokhe lisiba lulutshwane, loba nje kuthiwa kulezihlalo 66 ezifakele omama eceleni ukuthi kube yibo abahlala khona lapha. Kuzoba la khathesi kuthiwa umthetho i-constitution le ithi 30% yabomama kumele bengene ekhansilini. So sibona ukuthi yebo yizinqumo ezothi ziyomele zilungisise ukuthi omama labo baba babe lamathuba athize afanayo kuma governance institution. But singakhangelisisa sihluzisisa sifuna ukuthi amaseats onala aphiwa omama baphonga uphiwa nje, akula terms of reference, akulo ukuthi uyasebenza njani njalo lobani. Sibona ukuthi yikubandlulilwa omama ngoba okwabo iphonga ukuthi hambani yehlala laphana kuphela, akula abaphiwanga amandla okuthi bebenze izinto umsebenzi othize. So siyabona njalo ukuthi imvila kumabhizinisi omama bayasalela abala ma-capital, lokuthi even njalo izinto lamaplazi sizazibuza ukuthi bangaki omama abaphiwayo amaplazi lamaplot. So yizinto esizikhangelayo. And njengabomama lingakhangela indlela i-economy yeZimbabwe emi ngayo. Omama yibo abadubekayo kakhulu ngoba yithi esigcina abantwana abangahambiki esikolo, abantwana abaswela ukudla. So khona lokhu ukuthi indleko ezendlini kazihambi kuhle, i-economy ayimanga kuhle, kusi-affecta kakhulu kubomama. So nxa kukhangela ukuthuthukisa kubomama kumele bethuthukise ezindaweni eziningi, ithi ku-political beki-economy bephiwe amandla lamathuba okuthi bethole imali kumbe indleko abazazincedisa ukuthi bethuthukise imuli zabo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Ellen Churieteng olwela ilungelo loluntu njalo ekubandla le-CCC obekhuluma ezimele. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC.
Siya Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Ngali shona njani izulu kandaba igama lami uChris Gande ngilamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Hadebe isiphathamandla sebandla le-CCC sihlaziya udaba lokubhalisela ukuvota. Owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris Gande labalaleli.
Bebebaningi yini abantu esigabeni sakho kade bebhalisela ukuvota selokhu kuqale uhlelo lweBlitz lolu?
Uhlelo lokurejista ukuvota lokhe luqalileyo abantu abakabi baningi kakhulu. Sesiqalile umkhankaso wokukhuthaza uzulu wonke ngohlelo lolo ukuthi abadala labatha bonke abangakarejista ukuvota bahambe baye rejista ukuvota.
Besike sizwe kwesinye isikhathi ukuthi abantu nxa besiyabhalisela ukuvota badibana lengxaki eziningi. Bakhona yini elibazwileyo abalokhu bele ngxaki abadibana lazo?
Uhlupho olubhekane labantu abayarejista ukuvota yikuthi izindawo ezifakiweyo yiZimbabwe Electoral Commission zikhatshana lapho abantu abahlala khona. Uzathola ukuthi abantu sokumele bahambe 10, 12 kumbe 15 kilometers besiya lapho okurejistwa khona ukuvota. Njengenzalo yenkayi sesiqoqe i-transport ezizancedisa amawadi athize ukuze abantu bafinyelele ukuyafika khona lapho okurejistwa khona ukuvota. Bonke abalesifiso sokuncediswa nge-transport bengaxhumana lami uJabulani Hadebe kunamba ezithi 0772-641-861. Ngiyaphinda njalo 0772-641-861. Inamba lezi bangenelisa ungifonela kumbe ungithinta ngeWhatsApp. Ngiyaphinda inamba njalo 0772-641-861.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abacabangela ukuthi lapho okubhaliselwa khona ukuvota yikho okuzaba kuvotelwa khona. Ungachasisela abalaleli ngalokho?
Abaningi abantu bacabanga ukuthi lapho okurejistelwa khona yikho okuzavotelwa khona. Hatshi, akusikho. Nxa ungahamba khonapho endaweni efakiweyo yiZEC uyahamba kuphela uye rejist ubusubatshela ukuthi wena uzavotela ngapi. Uqamba i-polling station eseduze lapho ohlala khona. Ward 13 Nkayi South isingwa ngabe primary school yikho okuzabe kurejistwa khona. Bonke abemthoniselwa laseboda boda kumele bahambe khona ngale isingwa ngabe bayebhalisa ukuvota, kodwa kumele bafike bakhulume ukuthi bona bazavotela emthoniselwa kumbe eboda boda. Ward 14 kuzabe kusesimbo secondary school. Bonke abavela emaphahla business center kumbe abahlalela kuzani legampakalala kumele bahambe eSimbo Secondary School bayebhalisa ukuvota, kodwa bafike bakhulume ukuthi bona bazavotela egampakalala, bazavotela emaphahla kumbe bazavotela eMvuma. Ward 17 kuzabe kubhaliswa eTorho Secondary School. Bonke abavotela eMfanyana SDA kumbe abavotela eSesemba Primary kumbe abavotela eSesemba Clinic kumele bahambe khona ngale eTorho Secondary, kodwa bafike bakhulume ukuthi bona bazavotela eSesemba kumbe eMfanyana SDA. Ward 28 kuzabe kubhaliswa eGoli. Bonke abavotela emanomano kumele labo bahambe khona ngale, kodwa bafike bakhulume ukuthi bona bazavotela emanomano. Ward 19 kuzabe kurejistwa eNkayi Primary. Bonke abavotela emathetshaneni kumbe emdlawuzweni kumele labo bahambe khona ngale, kodwa bafike bakhulume ukuthi bona bavotela emathetshaneni kumbe emdlawuzweni. Kuthi labo abahlala kuzona neNkayi Primary bayabhalisa khonapho eNkayi Primary bakhulume ukuthi bazafuna ukuvotela khonapho eNkayi Primary. Ward 29 Inkayi Center kuzabe kurejistwa eNkayi High School. Bonke abavotela ehlangabeza Dimpamiwa kumele bahambe khona phana eNkayi High School, kodwa bafike baqambe izindawo eziseduze lapho abahlala khona ukuthi yikho abazavotela. Ward 20 kuzabe kurejistwa eHadani Secondary School, kodwa bonke abavotela eguqeni kumbe emathuzula business center labo kumele bahambe khona ngale eHadani Secondary, kodwa bafike baqambe izindawo lapho abazavotela khona. Bonke abavotela kuward 22 kuzabe kurejistwa eMpumelelo Secondary School, kodwa khona ngale eMpumelelo kumele bakhulume ukuthi bazavotela ngapi. Ward 30 kuzabe kuvotela eSt Thomas Primary School, kodwa bonke abavotela eDolankombe kumbe eChangi kumele khona ngale St Thomas bafike bakhulume ukuthi bafuna bazafuna ukuvotela eChangi kumbe eDolankombe. Then kweso sithi njalo kuward 30 iwompane primary school izabe iyindawo futhi eyokuregister.
Lo ke bekungumnumzana Jabulani Hadebe isiphathamandla sebandla le-CCC ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibane njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Isungulwe namuhla imidlalo yalonyaka yePremier Soccer League. Nansi impumela. FC Platinum 2, Simba Bora 1. Chicken in 0, Shesham 0. Blawayo Chiefs 1, Ngezi Platinum 1. Dynamo Zimbabwe 1, Wange 0. Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi wegospel odabuka eBaitbridge uLindiwe Ndlovu. Osibiza njalo Psalmist Lindiwe.
Bonani balaleli ngokuzalwa ngizalelwe Plumtree ngokuhlala manje sesilaphaya esigodini ngaseBaitbridge laphaya eLitumba kodwa okwamanje nje ngisaphanda ngelanga selizweni leSouth Africa eJoburg. Ukucula ngiqale ngo-2019 lapho engiqale khona ngaqopha idlaleti lami lokuqala elithi Zulu ekhaya lami phakathi nengoma eziwu-13 and then last year ngikwazile nokuthi ngiyenza amanye amasingli collection awu 4.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ngikhona ku WhatsApp ngenamba le ase South Africa +27 66 426 3256. Ngayiphinda futhi +27 66 426 3256. Then ku Facebook bangakhithima bangithole lapha ya ngo Psalmist Lindiwe kanye no TikTok ngo Psalmist Lindiwe. But mangabe ufuna ingoma sinayo ni WhatsApp group lapho esihlala sishera khona, so ungangiwhatsappela zokufaka ku WhatsApp group lapho thola khona wonke ama updates.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Abalandeli ngingathanda ukuthi ngicela wasupporte. Ngaphandle kwenu asingelutho, sizosilithola kini balandeli, so siyacela ngomoya wonke ukuthi sicela lisilandele.
Wangeke uLindiwe Ndlovu Psalmist Lindiwe ehlabela kamnandi esiqhibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa mthokazi omuhle silazo nsuku zonke ngomvulo kuze kuyeshaya usuku lwangesonto. Zikhona kusasa siqala ngo-7 o'clock zisiyaphela ngo-8. Olivaleliswayo ngontungamili Nkomo.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.